akunjalo. Thina sesavumelanayo ngelokhu sekuthenge party kuvunyelwana njalo ne-National Council yokuthi for amameya ngokuqatheka komsebenzi wangkhona kumele sibe le selection process engani i-comprehensive. So i-selection process leyi ayisikho ukuthi yayenzwa ngu-president, yayenzwa iparty bekhuluma labantu ba-community, bekhuluma lama-opinion leaders labo, bekhuluma lama-councillors njalo. So I saw i-situation yokuthi kwathiwa wena ngena abantu basicelwa ukuthi be-apply bekhulume ihlelo abalazo for that particular town. Nxa sebekhulumile ngehlelo abalazo nokuthi bazakwenzelani indawo leyo, sasuka khonapho sabuza amanye ama-opinion leaders. So I say ukuthi into eyenzwa umuntu eyi-one, njalo thina njengephathi nxa sokukhulunywe isinqumo ukuthi lokhu okwenzakalayo esingakuvumile ukuthi kusasa abantu laba nxa be-defy iparty or izinto ezinje bazadefy iparty even endabeni nxa sesithi bazitophe izinto ezingarayithi ku-council. Yikho sithi nxa iparty ngathi yenza lokhu labo siyasifisa ukuthi khona labo belandele lokho okucele iphathi. Ekuqiniseni iphathi yiyo zokuthi izinto nxa zingasahambi kuhle, abantu ababhlemi bona ama-individuals wabhlema iphathi as a whole, and therefore iphathi layo kumele ibonakale isenza izinto ezifunakala ngabantu abaku-community, opinion leaders, lama-councillors njalo.
Kodwa laphana kusenziwa wona lawo ama-interviews, ama-selection process, wonke umuntu wayengani uyavuma lolu uhle?
Bavuma, yikho kuqakathekileyo wonke umuntu wavuma ukuthi kwezayenzakala kanje. Kungavunywa lokhu kubesokukhethwa abantu abakhethiwe kwesosiyakhethwa ku-council, kuma-council chambers, wonke umuntu wayevumelana nakho. So abanye yikuthi bona babona ngani ukuwina kumele kuwine bona bodwa, not anyone else. So lokhu asobesakuvuka as a party ngoba ekugcineni iparty yiyo ezasolwa ngabantu.
Kwamanye amaphephandaba kuthiwa kuloku xabana kwezinye iy'nkokheli zebandla lakho, Nkosazana Thabisa Khumalo lomnumzana Weshman Ncube, liyaludingisisa lolu daba njalo kukhona elikwaziyo ngayo?
Angazi lolo ngiluzwa kuwe, ngike ngalubala namhlanje but angizange ngikhulume nabo bobabili ukuthi ngizwe ukuthi indaba yangikhona isukele na.